mavoti kaJulayi lana mhla ka-1 August kwadutshulwa abantu yakhalimpopo kwaba nezindeke zaziphapha eHarare. Wabuye kulandula la esithi yena akakwazi ukuthi ngubani obadeployileyo. Labo bona laba kathezi futhi sokwenzakele futhi kwaba ne-involvement yamasotsha. Ngakwazi lakho bona la ukuthi amasotsha lawa abakwenzile laba ngabangathi ngubani odeploya amasotsha ngucommander in chief wamasotsha. So yena angatsheli izwi selizwe leli lamazwe wonke ukuthi kwenzakalani emasotsheni ngakwazi. Manje amasotsha ngenxa enjalo la ukuthi khona sekulamasotsha awangali amanye ngawangali akuthi ukuthi kasila amasotsha lapha sila amagrupu ngoba umthetho kawukuvumeli lokhu ukuthi khona umungameli welizwe ekhupha umlomo njalo ukuthi khona ngakwazi ukuthi khona kula masotsha ahambe tshaya abantu. Abantu bethayiwe babonakala bayakhuluma pho-ke uthatha nyathelo bani emasotsheni awaziwe yini ukuthi yiwa wakhe ukuthi bedinga la amanye amasotsha angawaziwe.
Lawo-ke okuthiwa angabe atshontshe ama-uniform lezimota kungenzeka lokho?
Ye, ngakulamakhempu amagroup nothi army ku-one single command structure lokho kungenzeka ngoba uyabe ungawazi ukuthi ngawangapha. Kodwa akula masotsha angena enkambeni kumbe abantu abangena enkambeni bephumele imoto inga-assayinwanga ukuthi iyangathi. Amasotha nxa ephuma enkambeni baya ku-parade be-addresswa betshele i-purpose of deployment la kumele ukuthi befike bona bekwenze. Lezi khali ziyasayinelwa ukuthi seziphuma bazithethe ku-amari ziyangaphi zingaki zemnamba zempopu yangkhona izikhali zakhona nokuthi omunye lomunye ophuma laphana uphuma esayinile kusaziwa ukuthi bangobani bayangaphi. So ukuthi kuphume izimota lezintege lemibhobho kuphinde kuphendule futhi ngoba kasikezi ukuthi khona kukhona okucathileyo okuthiwa khona ngakukho lathi besikudinga ezi-overtrain ukuthi sikuzwisisise kumbe njengezakhamizi.
Ingxabangxoza le kodwa ingenzakala elizweni elinjengeZimbabwe sikhangela indlela umbuso owathathwa ngayo kumongameli Mugabe.
Iqiniso lipheleleyo sibili alubana ikhona i-chain of command engayisiyezwa ngumnankagwa ngasezike zadumelana zadubulana. So mina ngizathatha ngokuthi khona umbaba uMnankagwa uyakwazi sibili ukuthi kuyini okwenzakalayo enkambeni yakhe ngoba ngasekhuphile amabutho sibili alwisana lalabo bantu. So lokho ukuthi khona sithi thina suku-accept ukuthi khona ethi yena kakwazi kungenanyathelo elithathwayo sesibuyela futhi khona laphanentweni ka-August 1 ukuthi khona akwaziwa laba abantu abadubulana ukuthi babe ngobani abe-opposition babedubulana. Hhayi lokho soze sikuthathe lokho. UMnankagwa njengenkokheli yesizwe kaphuma egcekeni ethena wabadeploya sibili labo bantu. I-command yi-1 army commander uyi-1 uVelario uSibanda. So-ke i-commander in chief yi-1.